sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 7 kuzibandlela 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
inani lokhu likhwela lisiya phezulu kalimi ngibona ngani sokudingakala ukuthi kwenzakala ezinye izinto eziningi masinya ukwenzela ukuthi lokhu kungaqhubekeli phambili.
Kufe abantu abalitshumi lantathu nge-COVID-19 kuleli izolo, kwathi abedlula amakhulu ayisithupha bafunyanwa belomkhuhlane lo.
Ngingakhuluma naye namhlanje ekuseni, ngimbuza ukubana uvuke kanjani. Kukhanya hayi ungathi umkhuhlane lokhu kusamphathile, lokhu engezwa kahle, so kusho ukuthi lokhu eku-bed rest quarantinile.
Unkosazana Thokozani Khuphe ubikwa esaphatheke kabi ngomkhuhlane we-coronavirus. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi ipolisa elitshaye usana eHarare lizajeziswa kabuhlungu, kodwa uthi lolu sana alufanga luyaphila. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 kuleli izolo, kwathi abedlula amakhulu ayisithupha 610 bafunyanwa belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane lo selokhu wafikayo eZimbabwe laya kumakhulu aphezu kwamane 431. Asebefunyenwe belawo bona bakhuphuke baya kunkulungwane phose ezingamatshumi amabili 17,804. Phakathi kwababhubhe isolo abayisithupha ngabeManicaland, kulabathathu beMashonaland West, ababili beMathebeleland North, oyedwa weMashonaland Central, lomunye njalo oweMashonaland East. Ukumemetheka komkhuhlane lo ngamandla kulezinsuku kubangele ukuthi uhulumende avale ilizwe okwenyanga. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ephatheke kumizamo yokwehlisa umthelela we-coronavirus kuZulu, iZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSeni Spanda.
Buyesabisa kakhulu inani leli esesilibona selikhona. Ukumemetheka kwalomkhuhlane ungena ebantwini njalo labantu asebebhubha kuyesabisa kakhulu. Nxa sicabanga ukuthi vele thina asilazo izibhedlela njalo kulezinto eziningi esisilela kizo, lokhu sokutshengisela ukuthi nxa sikhangela ngamaviki langamaviki inani lokhu likhwela lisiya phezulu kalimi. Ngibona ngani sokudingakala ukuthi kwenzakala ezinye izinto eziningi masinya ukwenzela ukuthi lokhu kungaqhubekeli phambili.
Ngaphandle kokuvala ilizwe, kukhona yini mhlawumbe okunye okungenziwa nguhulumende ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane lo? Kungaba mhlawumbe ezibhedlela, njalo abantu labo kumele benzeni?
Loba uhulumende ethe kungasahamba abantu bahlale ezindlini, into eqakathekileyo ukuthi lapha ezitolo abantu abathenga khona, lapho abantu abamelela khona amabhasi uzuphuko, mbona ngani lokhu kufanana? Kuthi ukuthi uzuphuko angazi kumbe lakathesi lokhu befefeza imithi, bayafaka abantu bengagcwali, konke khona kuyana kusalandelwa. Yindawo lapho abantu abathola khona imikhuhlane. Njalo siyananzelela ukuthi singabona abantu abade beseboda e-Bite Bridge, abantu abangenayo labaphumayo, kutsho ukuthi labaxotshwayo bebiselwa ngapho kuthiwa buyelana emakhaya, lamabhasi angena labo, singakhangela konke khonokhu izinto ezithwala lo mkhuhlane ziwufefeza ungena ezindaweni eziningi. kuyadingakala ukuthi kubeke le ndlela ukuthi i-transport abantu abayisebenzisayo kukhangelisise ukuthi iyabe igezisiwe labantu balama maski njalo kunanzelela ukuthi kuma-supermarkets ngapha yikho lokhu kugcwala khona abantu beminyana. Enye into eqakathekileyo ukuthi laba abasebenza ezibhedlela laba abancedisa abasebenza labantu bancedise ukuthi bebe lama-PPEs ukwenzela ukuthi labo bengakwanisi ukuthi begcine bethola le mkhuhlane. Njalo izibhedlela zethu kuyadingakala ukuthi kuqalise ukukhangela ukuthi imibhedi bamningi, qalise ukukhangela ukuthi kuyini okuyabe kudingakala nabantu begula. I-Thorngroove lalezi zibhedlela ezikhona ikakhulu lapha koBulawayo ezinhlutshwana eHarare njengoba sibona ukuthi abanye abantu sebeze behanjiswa phandle emarondi kutshengisela ukuthi izakhiwo esilazo zinhlutshwane kuyamele kucatshangwe njalo ukuthi singaziqhelisa njani. Ikanti njalo siyakhuthaza abamabandla ukuthi beqhubekele phambili bethandazela ukuthi uNkulunkulu asize lo mkhuhlane uhambe.
Umfundisi uSenisipanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Waye ngomkhokeli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ubikwa elokhu ephethwe ngomkhuhlane weCOVID-19. Ukhuphe ubikwa ethole umkhuhlane lo emhlanganweni wokukhetha umkhokheli webandla lakhe omutsha oweExtraordinary Congress oqhutshelwe eHarare ekupheleni kwenyanga esanda kwedlula. UMakhuphe wasise uZulu ngokuhlaselwa kwakhe ngomkhuhlane lo ngeviki edluleyo wacela abantu ukuthi bamkhulekele. Kuminyaka embalwa edluleyo usinde kumfukuzane yevele i-breast cancer. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla seMDCT umnumzana Dan Moyo.
Ngingakhuluma naye namhlanje ekuseni ngimbuza ukubana uvuke kanjani kukhanya hayi ungathi okumkhuhlane lokhu kusamphathile lokhu engezwa kahle so kusho ukuthi lokhu ku-bed rest quarantinile. Uma kusenzakala izinto ezifana lalezi kuqakathekile ukuthi isizwe seZimbabwe isinakelele kakhulu umkhuhlane lo igciwane leli le-coronavirus ngoba likhona ngempela and liyamosha njalo futhi liyabulala and alikhethi ukuthi ungubani whether umuntu olemali ongelamali omdala omncane igciwane leli likhona. So sithi abantu bakithi mabananzelele kakhulu bageze izandla basanitize bagqoka amamaski ba-social distance ba-avoide ama-crowds ngoba siyabona ukuthi udokotela Khuphe walithola kuyo leyana i-Extraordinary Congress yayenzakala mhlaka December 27 e-Sheraton Hotel ngoba kwakungela social distancing laphana and abantu babebaningi and kwakulokushawuda lokumemeza lokucula lezinto ezinjalo ezenza ukuthi igciwane leli li-spread.
Uthini yena uMakhuphe ngokuya emthethwandaba kumbe ukuphikisa impumela yokhetho Congress elokhu esahamba yini kumbe uzamukela isikhundla sokuba ngumsekeli kaMnumzana Muonzori?
Udokotela Khuphe akakakhulumi emphakathini ukuthi uzokwenzani ngodaba lwe-Extraordinary Congress lama-results akhona. Njengoba ngitshilo ekuqaleni ukuthi uphathekile ngegciwane le-COVID akakwanisi njengamanje ukuthi a-adresse izinto lezi usabhekane lokuthi alwisane legciwane leli ngoba I think impilo yakhe iqakathekile kakhulu ukudlula konke okunye lokhu. Kodwa kubalulekileyo kumele ukuthi singabantu sikunakelele ukuthi i-Congress liyana iyaba lama-complaints amaningi ngendlela eyenziwa ngakhona ngendaba ze-voters roll ukuthi voters roll eyasetshenziswa laphana akusiyona abavumelana nayo njalo futhi sabona lo daba lodlame kakhulu olwenzakalayo ende sabona futhi lokuthi kukhona abanye ababengasoma delegates abavotayo ngelanga lona leliyana emhlaka 27 December. So konke lokhu izinto iparty yethu engavumelani lazo, and I think makuthi singama democrats enqotho, makuthi si serious ngokuthi sibe le party engela corruption, sibe le party elandela iconstitution yayo. Kubalulekile ukuthi izinto ezifana lalezo zingavunyelwe njengempela izinto okumele zilungiswe.
Umnumzana Dan Moyo ngowebandla le-MDCT. Inhlanganiso emela izakhamizi zemaphandleni, i-Rural Communities Empowerment Trust, ithi ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kwenza izakhamizi zehluleke ukufinyelela inhlelo ezibalulekileyo ezifana lezibhedlela kanye lenkamba zamapolisa lapho okutholakala kona incwadi ezivumela abantu ukuhamba-hamba ngesikhathi lesi se-lockdown. Ithi iziqondiso ezifakwe nguhulumende kumele zihambelane lempilo yezakhamizi zemaphandleni. Usthandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Vumani Ndlovu.
Sibona kuncindezela kakhulu abantu abasemakhaya ngokubana u-officer in charge utholakala esenta asithi kumbe kuselupane, uyabe tholakala elupane center. Abantu abasemakhaya emaphandleni bazakwenelisa njani ukuthi bayebhalisa lezo ncwadi? Abantu bemakhaya bazoswela i-transport yokuya ezibhedlela, bazaswela i-transport yokuthi bathi access amanye ama-essential services ayabe adingeka. Sinanzelele last time omama abaningi bebelethele emakhaya. Kusiba lobunzima obukhulu ngenxa yokuthi umuntu uyabe seswele i-transport yokuya ezibhedlela. Izibhedlela emakhaya zikhathana labantu. Uyafika ukuthi umuntu kumele ehambe more than 50 kilometers to access isibhedlela eseduze. Abantu abalakudla kumele behambe imango emide ukuthi bayethola lokho kuhle.
Emaphandleni abantu bayazisebenza, baphila ngokuvuka ekuseni, umuntu esiyazisebenza kumbe iyasebenza emasimini kumbe iyasebenzela abanye abantu. So konke khona lokho nxa sokuthiwa kumele umuntu engabonakali ehamba ethone endlini, bekudingeka ukuthi uhulumende laye abe lesandla ekuboneni ukuthi impilo zabantu kazilimali kabanzi. Lanxa nje kumele zitshintshe ngokuthi abone ukuthi abantu asebekhulile bayatholiswa ukudla izigoga.
Kodwa bona abantu bayabonakala belandela yini iziqondiso, bayagqoka yini ama-masks?
Nxa sikhangele ukuswelakala kwemfundiso ku-affecta kakhulu abantu bamakhaya abangela access to both i-electronic and print media. Abala ma-radio, abala ma-newspaper ukuthi bebale bazi ukuthi lolu bhubhane soluhlasele kangakanani, ukuthi lumkhuhlane usuyingozi engakanani.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngowenhlanganiso emela izakhamizi zemaphandleni, i-Rural Communities Empowerment Trust. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi usana obelubikwa lobhubhe ngemva kokutshaywa lipolisa eHarare luyaphila. Kumbiko awethu leyizolo uNyathi uthe ukuxabana konina wosana lolu lepolisa okuvele kuvidiyo esenkundleni zokuxhumana kuqale ngemva kokuba ipolisa litshaye ifastela lekhombi lafa, kwathi izicucu zefastela leliza sezitshaya owesifazana lolo sana lwakhe. Kodwa uthi bahanjiswe esibhedlela batholakala bengalimalanga. Umnumzana Nyathi uthi ukutshaywa kwamafastela amakhombi okwenziwa ngamapolisa njalo osokubhahile kulezi nsuku yinto abayisolayo kakhulu. Uthe ipolisa leli lizajeziswa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi amakhansila kobulawayo akhala ngokuthi ukwehluleka kukamasipala ukubutha izivi kulakho ukubangela imikhuhlane yengcekeza kuleli dolobho. Inkundla yezimu live yona ithi umkhakha wegciwane le-COVID-19 otholakale kwele South Africa ungaba usukhona laseZimbabwe. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Studio 7 ngekuseni enhle ngizehlisa ngizithoba usizwe sikamphakazi omuhle. Ngibonga uNkulunkulu osigcinile siphile singene eminyakeni omusha u-21 singabaphileyo noma nje ziziningi izigigaba ezenzekalayo kulo mhlaba wakithi esiphila kiwo, kodwa asibongeni konokukhona. Bahlobo bami, ngilibingelela lonke basakazi bami abahle khona ngapho esigodlweni sase-America. Sibongele izwe lase-America lisigcinele lina elisinika iy'ndaba ezisithandayo futhi esizithandayo ezisinika ezilohlonze ezisitshela ukuthi kwenzakalani ekhaya, ngoba ngaphandle kwenu siyohlala sisemnyameni sizimpuputhe. Mina-ke ngijahala laphana eCholosho esigabeni saseNanda komayeza. Ke injongo yami ikuthi lami ke ngikhalime ngaloko kwenzeka ekhaya ngesimo sakithi izihlobo zami. Kodwa-ke lambona upresident othi ma isimo sinje thathi livi abantwana bachiya lobani bachiya egangeni elinje. Khona manje siyinhleke sigcwele emabhoda kuhlekiswa ngathi siyabanjwa siyenziwa kulokhu nalokhu ngenxa yakhe nalona muntu. Hayi, sihlobo zami basithatha nzima abantu baseMpumalanga, ngazi zaphephela ngabandebela kithi. Kunzima sihlobo zami, asikhulekeni impela, asibambaneni, phumeni kulabana bandla. Kade sinyazwa abanye bajabula ukuthi yeye uchamisa uyachiya uzachiya abantu egangeni. Amashona vela akasisangaphi thina sihlobo zami, akasisangaphi. Khona manje makhube nangu naye sibemnyangisile amandebele vela akhe phume emashoneni. Khona manje akulabo ngcono, ngizomunye la esithi kungcono iphathi kamakhubi likamonzora iyaphambili noma makhubi sesemuva. Ungakujabula umuntu wavula iphathi bembuyisele emva bemtwist. Hayi hayi, uNkulunkulu akangenele mani. Linisehlala nikhuluma kuphela ngithi lizwe lona vele lifuna unqanyulwa phakathi. Ngaphandle kwalokho vele mandebele sizohlala sikhala siyinhlekisa umhlaba wonke jikelele. Khona manje ngibonile asebutsana amanye babotshiwe bagcwele egangeni, bese ngikhala imani kulaba bantu abafaka izinto ezibuhlungu kanje emagrupini.
Bonani bingelele ku Studio 7. Hayi, kunganjabulisa mangabe abantu bonke besaphilile kule COVID bantu bakithi. Amiyacho dasi siphatheni bantu bakithi, siqhubekeni siziphathe. Hey, le COVID iyabulala. Wo liyabona nje ukuthi sizwe siyaphela. So uma singalandela nje wona esikutshelwayo, ngoba yikho kodwa esikuthembelile ukuthi kungasisiza abantu bakithi, maybe singaphila. Bazoba lenhlanhla be-survive impela. Hayi, walandela umthetho unga-survivor khona. Uziphathe unga-survivor kwele COVID. Hheyi, khonela kubuhlungu kuphela ukuthi kambe shiwa izikolo kogcina kwenzakaleni ngazo mpela. Kunje mpela abantwana bakhwalifana ukuthi uye ezikolo, le mali yabazali kumele bebhadale phela. Lo nyaka uzaba nzima kakhulu. Abazali abasoze bekwazi ukubhadala izikolo. Ugovernment kumele impela bebekezele abazali kakhulu. Ungathi uzoxotha abantwana besikolo ukuthi abhadalayo school fees, bebona la ugovernment uzaba nje. Ngoba lesi simo vele sizabheda kakhulu. Umnyaka nje abantu baphuma ku-Christmas ngama-lockdown, baphume ku-lockdown bengena ku-Christmas, baphume ku-Christmas bengena ku-lockdown. Hayi, kunzima abazali, kunzima impela. Kuthi nakala ama-government aqotho okungangokuthi ngabe impela i-government sasilungisa ama-government lesikhathi sekhona, ngabe lathi COVID isithole ama-government a-right, salwisana la se-government a-right. Manje uma ungalwisana le-COVID-19 ngapho u-under ZRPF, hayi akulante kalokhu. I-Zimbabwe impela eqinisini sabadinga abaholi impela abaqotho, lama-party impela aqotho, ngoba siyatho sithi kulabo MDC Alliance, but uyabona MDC Alliance labo sizibalweli igama labo MDC tiya kucaci noba singayikhethweni igama labo lakabhasiswa. Njengamanje basabalwa ukuthi bona vele ba-under MDC. So kuyafana ukuthi noba singayikhethweni vele kuyalusa kulandela siyalungisa abempela abantu safa 2023 belungisile indaba lo bephume phakeni igama abantu baba support igama ba support ima ideas akho so mawele ube yalela la begameni igama leya 2023 badlise ba 14 futhi yasila maphatha aqondilezi yavula robo abantu ayisajonsi la maphatha aqondile ngawothe ngalwisa ruphe bakulapha aqondilela beka noma khuphela abachayo ngenza impama khona la kulanto enziweyo kulanto achana impama beyabaholi into eyangisanga avele nje akemkhalele umakhube udala simtshela u studio sebe iphuma lapho ubizi uyalela so ikade ulindile vele enye le into wayisebenza uyayiholela ngithi wakithi impela kodwa hayi kuzenzile umsenzi kakhala khala umenziwe kodwa lakwe mdc alanza kula lutho nkulu urobo
njani ku studio 7 mnelami gama u Adolf Shaba siyabonga ngenhlelo zenu lesipha zona sibonga nomsebenzi omuhle lesenzela wona ngoba studio 7 singumunye womsakazo emikhulu emhlabeni ngoba ilandela ngabazimba abugene sendaweni ezihlukene zomhlaba mina lapha ngithanda ukukhuluma ngale ndoda engizwa iposta ithi uNgonjola ngosi in charge ku MDC Alliance athi lo muntu uzibhema ngesaka uzibhema ngebrugwe uzibhema ngomkhono weJesu uzibhema ngana ngazo ngoba uzothi MDC uNgonjola uNgonjola wangena ku-MDC Alliance efuna ukuba ngu-Secretary General wadliwa okomishi wonke lawa ngoba i-MDC Alliance le-MDC T ngamaphathi amabili ahlukene i-MDC Alliance izenzela i-Congress yayo yayenza izinto zayo ezehlukeneyo ngoba lokhu akukhulumayo yikho le nto ayikhulumayo angazi ukuthi yena into asitshela yona yini noma bezama ukubezasiza bezama ukusizwa izanu PF uzama ukudestroy MDC Alliance abake baze balunge come election sibone ukuthi bazadobha ini ngababona bedobha i-0.2% babesebenze kakhulu ngoba vele ngabathengisa kulali lapho abazavotelwa khona ngithi uNgonjola kiwa ngeke azavotelwe sizobabhuqa lezanu PF yabo indawo zonke into nje abangaqina kuyo ikuriga ikhona lokho abahlala bekwenza amasela lapho
kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Elemalawi selethu leziqondiso eziphoqa izizalwane zalo eziyabe zisanda kufika elizweni zivela kwele South Africa ukuthi zihlale endaweni engafinyelelwa ngabanye iquarantine ukuze ziqale zihlolwe umgaga we-COVID-19 omutsha oqhamuke kwele South Africa. Udlakela olwenzakale emazweni afana leMali, iNiger, Central African Republic kusikhatshana esanda kwedlula lobulalise amakhulu lamakhulu abantu. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abasekeli bakamongameli Donald Trump bavuke ubhova izolo babangela udlakela edalele parlamente ele-Congress njalo bamisa ukwamukelwa ngokusemthethweni kwempumela yokhetho lukamongameli yileli dale. Abasekeli bakaTrump laba abafika kumakhulu bakhulele amapolisa babulala amafastela ePhalamende bangena phakathi besithi kabafuni idaleleli lamukele ukukhethwa kukamongameli omutsha umnumzana Joe Biden ngoba besithi uTrump waqilibezelwa. Lokhu kubangele ukuthi amalunga eSenate akhutshe buthumuthumu kuleli dale ayacatshiswa endaweni evikelekileyo. Isehlakalo lesi senzakale ngemva kokuba uTrump etshele abantu laba ukuthi kumele bavikele umbuso wakhe ngoba entshontshelwe ukhetho. Abantu abanengi abagoqela abebandla lama-Democrats lelama-Republicans kanye lomsekeli ka-Trump umnumzana Mike Pence basisolile kakhulu isehlakalo lesi. Amapolisa aphatha izehlakalo ezinje aze abuya sokwedlule amahola athize achitha abantu laba. Kulo esifazana odutshulwe ngamapolisa wafa. Amalunga esenethi abuye athi gwaqa njalo ebusuku aqhubeka ngohlelo lokwamukela impumela yokhetho. Idale lesenethi lona selikhokhelwa libandla lamademokrasi ngemva kokuba amalunga aleli bandla amabili enqobe amasenetha ebandla likaTrump elama-Republicans kukhetho olwenziwe kuthange. UBiden uzafungiswa aqale umsebenzi mhlaka 20 kulinyanga. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Lokho esikubonileyo babunkomo lokana lihlazwe elidluleleyo okuyinto engithemba ukuthi abanye abantu abanengi baqala ukuyibona ukuthi ilizwe elifana leMelika ilizwe elaziwa ngokuthi lipractice idemocracy kodwa kube lilizwe eselitshengisela impawu ezifana nalezi esizibonayo. Njalo okunye ukhona okukhulu kakhulu babunkomo ukuthi singakhohlwa ukuthi njengoba sibona ukuxokozela kunje kule zinto ukuthiwa ngama security briefings afanele ukuthi ngabe kuthiwa umongameli uyawatshelwa okuyizinto esazi mhlawumbe ukuthi iMelika ililizwe elilokuthi lilokuhlaselwa esikhathini esiningi izinto ezifana le-terrorism. Sekuchiye ilizwe leMelika lisegcikeni kakhulu ngoba kathesi ngokuthi abantu bakhangile kakhulu ezintweni ezikhanayo lokhetho. Sekusehlula ukuthi ezinye izinto bazikonsider noma ezinye izinto bazinanzelele kungela khophe. Kodwa-ke kathesi nxa sekunje sekuchiya abantu beMelika besengozini okuyinto eyenziwa nguDonald Trump angayinazeleliyo njalo esingaziyo ukuthi ama-advisors yakhe abamtsheli yini iqiniso ukuthi iloba noma engazazame ukuthi ayenze njani noma angazazame ukuthi athina delay wonke ama-tactics noma engenze njani. Kodwa-ke engibona ingathi imphumela seyakhuluma seyavela egcekeni ukuthi iloba uyathanda noma akathandi. Kodwa-ke uJoe Biden kusiyafika lolo suku uzagcotshwa abe ngumongameli welizwe leMelika. Okuyinto ofanele ukuthi uTrump nje avumele idemokrasi, avumele abantu beMelika baqhubekele phambili ngempilo zabo, angafaki abantu beMelika engozini ngoba siyazi ukuthi nxa kunje inhlekelele esezingenzeka kakhulu laphana ikakhulukazi izinto ezingenziwa ngamalwa icatsha i-terrorism phose nxa ingatsho kungabe yinto esingenzeka engachiya sekule damage enkulu kakhulu ukwedlula i-damage lesiyibona isenziwa ngama-elections.
Bayasola abanye bathi ngesikhathi isokutshengisela kwabansundu ese-Black Lives Matter abantu batshaywa ngamapolisa bahlukuluzwa kakhulu kodwa izolo abasekeli bakaTrump bangenile ePhalamenti bazenzela santando. Ungathini ngalokho?
Kusobala babunkomo ukuthi inketha bechabe yinto mhlawumbe engaze engathi likhadi elihlezi lisesikhwameni sikaDonald Trump ukuthi utshengisela sobala ukuthi zikhona izinto abaziqhakathekisayo zikhona njalo ezinye izinto abangazishaya indiva. Kuyabonisa kathesi ukuthi ngenxa yobungozi obukade bukhona kuma-senators njengoba sisazi njalo ukuthi e-America iningi labantu bathwele imbhobho bayavunyelwa ukuthenga nje imbhobho ingathi umuntu uthenga isinkwa bekufaka senators engozini enkulu kakhulu ukuthi sekungalinyazwa omunye umuntu sekungabulawa omunye umuntu kodwa abazange bayitshaya indiva ukuthi bazame ukuthi babe khona amapolisa babe bezovimba labo bantu bakaTrump ukuthi bengangeni. Kungenxa utshengisela sobala ukuthi laba bantu bayisekela into leyenziwa nguTrump iloba nje bethuli bengakhulumi kodwa-ke bayamsekela uTrump ngendlela eziphansi.
Umnumzana Tifa Dube ucubungula ezombusaswe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kufe abantu abalitshumi lantathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo kwathi abedlula amakhulu ayisithupha bafunyanwa belomkhuhlane lo. Owayengumkhokeli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe ubikwa esaphatheke kabi ngomkhuhlane we-COVID-19. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi ipolisa elitshaye usana eHarare lizajeziswa, kodwa uthi lolu sana alufanga luyaphila. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.